UGary Bula oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye, uGavesi ngoleminyaka engamachumi amabili lanye, uKate Sherrit oleminyaka engamachumi amabili lambili, kanye loJunior Giovanni Di Fazio yena oleminyaka engamachumi amabili yokuzalwa bazilolonga leqembu la-Islanders bevela elizweni leCanada. Laba badlali bayingxenye yenhlanganiso ye-First Mobile Sports Academy, FMSA ngamafitshane, yona ele nhlangothi kweleCanada kanye laseZimbabwe. Umphathingcebo weqembu le-FMSA kobulawayo ubekezela Ngoma uthi laba badlali balande ukuzofunda kuqembu le-Highlanders.
Baku-learning process ngathi we felt it necessary ukuthi bebe bezofunda one or two things ku-Highlanders. I-age group yabo from 19 to 20, they are here for 3 months initially. Kuyela bazakuyela eventual, but nxa kuyikuthi i-team, if the team sees something kibo abangancedisa khona labo, it's okay.
Umnikazi weqembu le-First Mobile Sports Academy ngu-Isaac Mbetsi oyisizalwane sakweleZimbabwe kodwa ohlala elizweni leCanada. Akusikho kwakuqala ukuba uMbetsi alethe abadlali abavela kuqembu le-FMSA liseCanada kuqembu le-Highlanders. Ngo-2014 uke waletha abadlali abathathu ababalisa uBakeville Bamana, uFelipe Barrio kanye loJean Felix Lemieux. Kusenjalo umgadli olodumo oke wadlalela iqembu le-Dynamos kanye lele-Capes United uRodrick Mutumwa laye uzilolonga leqembu le-Highlanders. Njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Akbay uthe konke kungahamba kuhle lumdlali uzabe edlalela amahlolanyama lonyaka. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.